Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 6 Mpandula 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Esikolweni sikhitshela akuna mntwana ongena esikolo engena face mask. I-face mask yakho mama ayimfani umntwana lona yaku grade 1. Cela libathungisele ama mask abakwanayo.
Ngokuvulwa kwezikolo lamhlanje eZimbabwe ngemva kokuvala kwesikhathi eside ngenxa ye-COVID-19. Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantu babo indingeko zonke zokuzivikela kulolu bhubhane.
Njengomuntu omdala kungaba kuhle kakhulu ukuthi noma kuyikuthi unecala isigwebo sakhe asiyenze asekhaya lapho azothola khona abantu abamnakekelayo lapho ke kungayehlisa ne-stress, kungayehlisa nolaka elusebantwini.
Owayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Jacob Zuma uzevunyelwe ukuyagqithisa isigwebo sakhe esekhaya ngesizathu sokuthi uphathekile emzimbeni.
Abantu bonke abahlukumezwa izanu uMgabe Busa bayazonda uma behlala bekhunjuzwa ngomuyi ngoba sinjenje nguye owafundisa uMnangagwa ubucuku njengestudent yakhe. Akula lutho esimkhumbula khona uMgabe ngaphandle kokubhidliza inotho.
Sokuyiminyaka emibili lokhe wabhubhayo owayengumongameli weZimbabwe uMuyi uMnumzana Robert Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ngokuvula kwezikolo lamhlanje eZimbabwe ngemva kokuvala kwesikhathi eside ngenxa ye-COVID-19, abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantu babo indingeko zokuzivikela kulolu bhubhane ezinjengama-mask, ama-sanitizer lokunye ukuze behlale bevikelekile sikhathi sonke. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba libhekane yikuhlaselwa yi-COVID-19 kanye lodubo lokuqansa kwendleko yokuhlawulela imfundo. Umzali olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi njengabazali bakhathazekile ngesimo sezikolo ngalezi zikhathi zokumelana le-COVID-19.
Hey, sibona ukuvulwa kwezikolo bakithi okuvulwa phakathi komkhuhlane ongaka. Besiya ezikolweni ezingahlanjululwanga umkhuhlane lo. Bengalama masks. Amatishara angaholiyo.
Unkosikazi Thobekile Ndlovu, u-District Health Promotion Officer eMangwe, ngaphansi kogatsha lwezempilakahle, ukhuthaze abazali ukuba loba kunzima okungakanani, kabalungiselele abantwana ukuzivikela ku-COVID-19.
Ezikolweni sikhitshela akuna mntwana ongena esikolo engena face mask. I-face mask yakho mama ayimfani umntwana lona yaku grade 1. Cela libathungisele ama mask abakwanayo.
UNkosikazi Ndlovu ukhuthaza njalo abazali ukuba bahlale belamanzi zikhathi zonke.
Senza kuya kithi abadala bomama sifakele nozigubhuti emagedini emasangweni ethu emakhaya. Kwenzela ukuthi abantu abafika emzini wakho bangene sebegezile izandla bangaphatheli igciwane le-COVID-19. Angithi nabathengisa emashopu bakuzigubhuti yaphandle bakhele izandla bengene eshop bangathengathenga nawe uthatha amazali esophu ushikile ikhawunta yakhoena kuhlale COVID-19.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kwehlelo lokuhamba belimukisa uzulu nge-COVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuzivikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele izibonakaliso zalo umkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduze laye. Ngimele iStudio 7 iseQuite ePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kulabantu abalishumi lasithupha 16 abakhulelwe yi-COVID-19 izolo, abalikhulu lamashumi amabili lanhlanu babanjwa bele gciwane leli. Kunje sebeyizigidi phose ezintathu, 2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 vaccine lokhe lwaqalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili, 1.7 million asebehlatshwe ijekiseni lesibili. Njengawo wonke amazwe omhlaba, eleZimbabwe lokhu lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19 loba nje kukhanya selisehla inani labatholakale baligciwane leli kulezinsuku. Umkhuhlane lo wethusa abantu abaningi ngenxa yemikhakha etshiyeneyo emitsha eye-COVID-19 esihluma njalo nje ikhanya ilolaka ukudlula eyakuqala esihlasela labahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela eye-vaccine. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Sekule mikhakha ye-COVID-19 ekuqela i-Delta, Alpha, Beta, Gamma, C.1.2 leminye ethusa uZulu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Abezempilakahle bathi kulakho ukuqhamuka eminye njalo imikhakha ngenxa yokuthi igciwane le-COVID-19 liguqulwa yindlela abantu abazama ukulivimba. Usikhuthambundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Hospital, uthi i-COVID-19 ilakho ukubulala abantu abaningi abedlula ababulawa yifuleza.
Okunye kumele kunanzelele ukuthi njengoba salitshela ukuthi ifreza liyane yabulala abantu abaningi kakhulu ngo-1918, njalo le ibhubhane lolo solukhona lalo lufuna ukuthi luthathe imphefumulo eminingi. Ikubona lokhu luvuya libisa imikhakha emitsha ilandelana, njalo imikhakha le ikhanya iqina isiya phambili ilamandla ngokuthi ubhubhane lolu luzama ukuthatha imphefumulo eminingi yabantu.
Uthi minengi imikhakha ye-COVID-19 ezaqhamuka emhlabeni wonke jikelele.
Iyabe lokhu iqhamuka ilandelana okungapheliyo ngokuthi abantu asifuni ukuthi senze into ezilandelele ukuthi abantu sihlale phansi singaze sabe silokhu sihamba sithelelana. Le into ngayo kuthiwa yenziwa umhlaba wonke jikelele ngesikhathi esinye ukuze ukuthi ubhubhane lolu luphele. Manje abantu njengobana abantu bafuna ukuyenza ikonomi le khona, bafuna ukuya ezikolo, bafuna ukuya ngaphi, ubhubhane lolu aluzoze luphele iminyaka lebuyayo, njalo luzafika isikhathi sokuthi lufuna ukuthatha imphefumulo eminingi kakhulu ngesikhathi esinye.
Ungwenya uthi abantu besebelandela imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kodwa kusobala ukuba lizamemetheka ngamandla kusikhatshana esilandelayo.
Okwakathesi ukhanya kwehlile kancane eZimbabwe ngoba besifakelwe i-lockdown le kungavunyelwa ama-intercity travel, abantu bengahambi emadolobholeni. Labantu besaba kakhulu, abantu bafile kakhulu kathesi ngenalo uJulayi August, bafile abantu abaningi. Yikho abantu bayithukile besebeyilandela sibili khona kokukhulunywayo ukugqoka kusiya ama-face mask lokungayenzi amaphathi lokungayenzi isiminye eminye besebelandela. Yikubona-ke inani lakhona lisehla lisiya phansi bese sinqoba sibili. Pho njengoba sokuvuke okutsha lokhu okunye kwe-South Africa lokho C1 C2 laba ayibhubhane elitsha lebhubhiswane lakhona. Okwakathesi njengoba abantu behlangana beqalisile njalo abantu sebethabile ukuthi sokuvuleka njalo, kuzaphinda futhi kusijaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona. Njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imphefumulo eminingi kakhulu yabantu. Yiko nxa sihlangana nje sihamba sisiyale siyale siyabe sikuthwala lakho kulandela khonapha eceleni lapho okuhamba khona abantu. Uzabona inyanga ezimbili ezintathu ezilandela abantu sebesiwa njalo kwamagama.
Abanye abakhala ngomkhuhlane we-COVID-19 ngabaculi eZimbabwe. USendra Ndebele, umculi olodumo, uthi usethengisa imibhida lokunye ukwenzela ukuziphilisa.
Izinto zingakabi bhedi ngakumanaja ukudiversifya ukuthi ngibe lezinto ama-income streams amaningi, not only ukumelela awe-public performance kumba we-music selling kuphela. Banihleka abanye besithi besizothiwa nithengisa umbhida, but mina ngangikwazi ukuthi imbhidi zangigcina phambi ngiyathengisa umbhida wami ngiyafa iy'nkukhu zami. Kuthe kunzima sibili, especially this time ukuthi lokhu kuthe kubuya uzange kwanika i-warning kumbe ukuthi khona kuqala nini kuzotshaya ubani, uzange wasinika i-warning. So singathi umusa wenkosi wathi sigcinile isikhathi sonke leso ukuthi sesifike namhlanje. Even ama-band members, it was so difficult for everyone, so sijikana.
Omunye njalo okhala ngumkhuhlane lo umnumzana Evidlela Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuvulwa kwezikolo kulakho ukwenza igciwane le-COVID-19 limemetheke ngamandla.
Igciwane le-corona lisesekhona, lisabulala abantu, lisengamemetheka-ke kakhulu kulalokho eliyikho khona ngokuhlangana kwabantu abaningi, abantwana besikolo. Kufe abantwana, kufe abazali, kufe ababalisi, kumbe bagule ngendlela enkulu. Ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende athathe wonke amanyathelo ukuthi bavikeleke bonke abantu abahlangene nezikolo ngandlela thile, abazali, abantwana besikolo kunye nababalisi.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose 4,482 asebebule umkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngombimbido nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Afrika mnumzana Jacob Zuma usevunyelwe ukuyagqithisa isigwebo sakhe engekhaya ngesizathu sokuthi akizwa kuhle emzimbeni. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isikhulumeli sogatsha lwendaba zamajele kwele South Africa umnumzana Sinqabakho Nxumalo utshela bezindaba ukuthi ngemva kokuhlaziya imbiko yabodokotela ngempilakahle kaZuma, lolu gatsha luthethe isinqumo sokuthi ayeqedelela isigwebo sakhe esekhaya ngenxa yokugula.
Lesi sinqumo sithethwe ngemva kokuhlola imbiko kadokotela ngempilakahle kaZuma.
Umnumzana Zuma uqale ukupika ngontulikazi ngecala lokudelela ndaba ngemva kokwala kulandela isifungo sawo sokuthi ayephendula imibuzo phambi kwekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo eyenzakala ngesikhathi engumongameli welizwe. Lokhu kutsho ukuthi umsholozi uhlale ejele okwenyanga ezimbili kuphela phakathi kwezilitshumi lantathu asiphiwayo. Kodwa kugatsha lwezamajele luthi noma egula isekhaya kuze fanele aphile phansi kwemithetho yesigwebo sakhe size siphele. Omunye wale imithetho igoqela ukuthi kwazakale ukuthi ungaphi ngaso sonke isikhathi. UZuma uselamaviki elalisiwe esibhedlela, kodwa lolu gatsha lwalile ukuveza ukuthi ubulawa yini nosithi kwenze njalo ikwephula ilungelo lakhe. Lokhu-ke sekuvuse umsindo omkhulu emabandleni aphikisayo esithi ngakukholwa ukuthi uZuma usegula kakhulu, bathi lokhu kwenziwe ngoba ukubotshwa kwakhe sekudabule phakathi ibandla le-African National Congress. Kodwa-ke incithi kwezomthetho umnumzana Modidima Manya uthi kulilungelo lakhe uZuma njengezibotshwa zonke ukuthi nxa dokotela bengapha ubufakazi bokuthi usegula kakhulu akhululwe ayiqedelela isigwebo sakhe esekhaya.
Medical is one of the three forms.
Umthetho wokukhululwa lokhu uthi kufanele kwenziwe kubhekwe incwadi kadokotela ngesiboshwa esigulayo.
Noba kunjalo abanye baveza ukuthokoza ngokukhululwa kukamsholozi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi vele kwakungafanelanga angene ejele.
Kanjisejele siyavalelwa ngamacala lawa ayi-armstile and amacala amakhulu angabe siyaku-understand ukuthi hayi cha lapho mpela wayemoshiye, kodwa nokuthi kuthiwa uyale ukuya ekadolo kwakungamelanga lokho ukuthi umuntu uyale ukuya ekadolo umuntu omdala efake ejele ngezizathu zakho wayezifakile. Njalo futhi thina njengama-African siyabahlonipha abadala bethu.
Umgcinihlalo we-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu uthi labo bayemukela ukukhululwa kwaZuma noma njengoba kuthiwa lokho kwenziwe ngobufakazi obuvela kubodokotela. Uthi lilungelo lezibotshwa zonke ukuthi zahlulelwe kulandelwa umthetho.
Njengomuntu omdala kungaba kuhle kakhulu ukuthi noma kuyikuthi unecala isigwebo sakhe asiyenze asekhaya lapho azothola khona abantu abamnakekelayo, lapho ke kungayehlisa ne-stress, kungayehlisa nolaka elusebantwini.
Ukubotshwa kukaZuma kubangele ukuqhamuka kodlakela olukhulu olukhokhelele ekugqekezweni kwezitolo nokubhidlizwa kwempahla. Okwakhathesi usesibhedlela ekhangelelwe ukuthi lapho aphuma khona alubhekise emzini wakhe. Inhlanganiso yakhe Jacob Zuma Foundation yalile ukuveza ukuthi uphethwe yini, yagcizelela kuphela ukuthi ulokhu esaphathekile njalo yathokoza ukuthi usezaphika enakakelwa ngabemoni yakhe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Live talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le coronavirus eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni eye COVID-19 vaccine. Ukuthola usizo ngokuphangisa kubodokotela ezibhedlela lakumaklinika kuqakathekile ekuvikeleni lokulwisana lesifo sokuvuvuka kwalapho kuhlangana khona amathambo emzimbeni, ama-joints, esibizwa ngokuthi yi-arthritis. Ukuze uZulu engehlelwa yingozi yokuhlala esenhlungwini zamadolo, inqagala, ingalo lokunye, kutsho ingcwethi zezempila kahle. Intetheli zendaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Lesi sifo sivame ukuhlasela abantu abadala, kodwa odokotela bathi silakho ukuhlasela labantwana. Udokotela Alpha Mandizwita Senderai uthi kuqakathekile ukuthatha amanyathelo lasebantwaneni ngoba behlaselwa emphinjeni lakumadlala.
Ebantwaneni kumele sinanzelele, singabona bele sore throat ebahluphayo ingahlasela inhliziyo yawo. Kasibone odokotela ngokuphangisa.
Uthi lesi sifo isifo esiyasikhula sisiya njalo ngokukhula komuntu, okuyikho sitholakala ikakhulu ebantwini abadala, ethi kuqakathekile ukuzivikela kiso.
Ukulolonga umzimba nje kuqakathekile, njalo ungabona uvuvuka kuma-joints dinga uncedo masinyane.
Umnumzana Splendid Chifamba wenhlanganiso ye-Health Awareness Center uthi okwenzakalayo kulesi sifo ikuphazamiseka kokuzivikela komzimba, ngakho ke ukuthuthukisa amasotsha awo kuyindlela eqakathekileyo.
And you do that as by natural means of tablets, that's number one. Number two,
lokhu sikwenza ngendlela ezimbili, eyamaphilisi lokudla. Ukudla kuqakathekile kakhulu.
Uthi kulezinye njalo indlela ezifana lemitshina, ama-massage lamanye ama-therapies akhona ehlisa inhlungu. Udokotela Senderai uthi okuqakathekileyo ikuhlolwa isifo singakakhuli ngoba sihlupha ukwelapha. Unkosazana Chenai Chikoko ogcina abantu asebekadala eMelford uthi izihlobo labangani kumele ziphathise abomndeni asebekhulile abengenelisi ukuzenzela kuzikhathi ezinje.
Uzathola sebehlaselwa langezifo zengqondo lokuhlukumezeka bengaswela ukunakekela.
Ingcwethi kumsebenzi walesi sifo zithi silemihlobo etshiyeneyo egoqela i-rheumatoid arthritis, i-osteoarthritis, i-juvenile arthritis, i-gout leminye. Njalo sibikwa sihlasela abantu abahlanu kusiya kwabalitshumi kunkulungwane ngayinye emazweni asethuthukile, ukanti-ke isihlolisiso eyenziwe emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika iveza ukuba abantu abangaba yisilinganiso sokungamatshumi amabili lathoba minwembili ekhulwini 27% labaphezu kweminyaka eyisithupha lanhlanu 65 years bahlaselwa i-arthritis. Ukuphuza ukuselapha kubikwa kungabangelwa ukukhubazeka emzimbeni. Ingcitshi zokwelatshwa kwalo mkhuhlane ziyavumelana ukuba ukuthola isikhathi esihle sokulala esenelayo, ukulolonga umzimba, ukudla okwakha umzimba okufana nenhlanzi, amazambani, izithelo, imbhida, indumba lokunye kungaphathisa umzimba. Kodwa abantu kumele bedinga usizo kuqala kubodokotela emakliniki lasezibhedlela bengavele beqalise ukuzwa inhlungu zalapho okumanyana amathambo ama-joints. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambi.
Lokhe wabhubhayo owayengumongameli weleZimbabwe uMoyi uMnumzana Robert Mugabe. UMoyi wasuswa esikhundleni ngabebutho ngomnyaka ka-2017. Bona-ke abagcina benika intambo zombuso kumongameli Emmerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abathi ukhona okuqakathekileyo watshiwa nguMgabe, kube labanye njalo abathi watshiyela uZulu inhlupho ezingapheliyo eZimbabwe. UMgabe wakhulelwa umkhuhlane wemvukuzane wabhubhela esibhedlela sakwele Singapore. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Mafa uthi uMgabe watshiyela abantu inhlupho eziningi.
Abantu bonke abahlukumezwa izanu uMgabe busa bayazonda uma behlala bekhunjuzwa ngomuyi, ngoba sinjenje nguye owafundisa uMnangagwa ubucuku njengestudent yakhe. Akula lutho esimkhumbula khona uMgabe ngaphandle kokubhidliza inotho lokubulala abantu besiNdebele endlaba ezapho.
UMafa uthi eleZimbabwe kumele lingaphindi izinto ezimbi ezenziwa nguMgabe.
Lokukhetha abantu bakhe abathandana laye ngenxa yobuhlobo le-regionalism lezihlobo zakhe eduze, amangamabi vele thina sibona ngani uMgabe nguye owathiya ehlanyele izondane ekhona, ngoba amajaha asibusayo khathesi ngabatwabakhe owabafundisa. Yikho ke uMnangagwa laba sikhala ngomgabe.
Lokhu kusekelwe isikhulumeni se-MDCT uMnumzana Witness Dube, yena othi indubo ezibhekane leZimbabwe zabangelwa ngumuyi.
Eqinisweni uMgabe asifisi ngitsho lokumkhumbula, siye afikelwa yimicabango yochuku lwakhe ebulala abantu ngesikhathi seguturahunde. Siyakhumbula ukuhlupheka kwabantwana beZimbabwe.
Kodwa uMnumzana Peterson Svindi osakhulayo ebandla leZANU-PF uthi kukhona okuningi okubambekayo okulilifa elashiywa nguMgabe.
I remember former President Mugabe as a person who was determined to speak the mind and raise the economic conditions, especially of the...
Ngikhumbula ubaba uMgabe njengomuntu owaphakamisa isimo sabensundu. Nxa sikhuluma ngokukhululwa kwabantu sikhuluma ngomgabe. Nxa sikhuluma ngemfundo sikhuluma ngomgabe. Nxa sikhuluma ngezamabhizimusi sikhuluma ngomgabe.
Independent thoughts that have varied into entrepreneurship. We talk of Robert.
UMgabe wathi esanda kususwa esikhundleni wacela umanyano wenhlanganiso yezwekazi labensundu e-African Union kanye lemhlubuleni wangezansi yalelizwekazi e-Southern African Development Community SADC ukuthi zingenele kulokhu ayibhekane lakho kodwa lezi nhlanganiso zathi abantu bezimbabwe kumele bazikhethele ukuthi bafunani. Abanye ababesekela umgabe bacina labo sebembalekela besithi amasosha enza kahle ukumsusa esikhundleni ngoba wayesephelelwe ngumphako. Abancoma imisebenzi kamuyi bathi wakhuthaza ilizwe lezimbabwe ukuthi lakhe izikolo eziningi nokunye esesembusweni. Uzulu wezwekazi le-Afrika limkhumbula njengendoda eyayilesibindi sokumelana nabahuquluzi benotho bamazwe angentshonalanga ayengakholelwa embusweni wabensundu engathikazi ukubatshela. Ngakho-ke emehleni abanye abangadabuka eZimbabwe babembona njengeqhawe. Abadabuka emathebeleni nenkabazwe bathi kabasoze bakhohlwe ucuku lwakhe njengoba wagcina etshona engaxolisanga ngombhuqazwe weGugurawundi owabulalisa abantu bale mihlubulo yomibili abazinkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili i-20,000 ngeviyo lebutho alithumayo ele-5th Brigade elalilolongwe yilizwe le-North Korea. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Zemidlalo, ukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uKnowledge Msona uthi iqembu leli khona lizatshaya eziwayo loba nje lingaqalanga kakuhle umkhankaso walo okuyadlalela imidlalo yomncintiswano wenkezo yentshantshu yezizwe zomhlaba eyi-World Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Umsona uthi abalandeli bomdlalo wenguqu kumele babekezele ngoba emdlalweni kutholakala impumela ezintathu njalo isimo asikho sibi kangako ngoba bengadlalanga kuhle emdlalweni owodwa.
Indlela esiqale ngayo iyafana nesakwenza size sidlale iqembu leBotswana ngesikhathi esadlulayo. Saba ngutshili lobhanga kodwa ngemva kwalokho senelisile kunqoba kweminye imidlalo saphumelela kuya ku-AFCON. Sisaselazo isikhathi sokulungisisa. Ngobe angikhangela ukuthi amanye amaqembu enzani ngoba kusemandleni ethu ukuthi sifinyelele kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba.
Iqembu leZimbabwe lise-Ethiopia lapho elikhangelelwe ukudibana khona lelimela lelo lizwe kusasa ngolwesibili. Elase-Ethiopia lona linqotshwe nge-1 kanyanga elase-Ghana emdlalweni walo wokuqala. Iqembu leZimbabwe kalenelisanga ukuthola abadlali balo abadlala kwele United Kingdom bona abavinjwe ngamaqembu abo ukuba babuye. Iqembu leZimbabwe likuspaya sika-Group G ndawonye le-Ethiopia pia iGhana kanye leSouth Africa njalo iqembu elizaphusha imidlalo yezibaya liphezu kwengalane yilo elizadlulela phambili likhankasela ukuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba. Ngolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu amaqembu adlala kusigaba saphezulu aseqalile amalungiselelo okuba aphindele enkundleni ngemva kokuphiwa imvumo nguhulumende. Isikhulumeli seqembu le-Highland uRonald Moyo uthi nxa konke kungahamba kuhle iqembu leli lingaqala ukuzilolonga iviki ingakapheli.
Sizaqala nje ukutrena evikini naleyo ngazake sitsho ilanga exact ngoba anti uyananzelela ukubana kulokuthestwa kwe-COVID okuzayenzakala and kulokunye okungenzakala okungaphezu kwamandla ethu khonapho ekuthesteni. Kodwa singabantu nje abahlala be-positive sinethemba lokubana wonke umuntu nje uzaphuma e-negative.
Inhlangano ye-Premier Soccer League ithe amaqembu aseyenze konke okudingakalayo ukuze azivikele ngaqala noba namhla ukuzilolonga. Njalo imidlalo ye-Chibuku Super Cup yona yamiswa ephakathi laphakathi ikhangelelwe ukuba iqale njalo ekupheleni kwayo nale inyanga. Labezigaba ze-Northern Region kanye ne-Central Region lawo balobele amaqembu adlala ngaphansi kokuqondisa wabo ukuba alungele ukuqala kwemidlalo khona okwamiswa nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singikehlukane isihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela ngokuvula kwezikolo lamhlanje eZimbabwe ngemva kokuvala kwesikhathi eside kungenxa ye-COVID-19. Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantu babo indingeko zonke zokuzivikela kulolu bhubhane. Wayengumongameli walokele South Africa uMnumzana Jacob Zuma usevunyelwe ukuyaqedisa isigwebo sakhe engekhaya ngezizathu zokuthi uphathekile emzimbeni. So kuyiminyaka emibili lokhe wabhubhayo owayengumongameli weleZimbabwe uMoyi uMnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxitus Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuza indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaendebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.